Ababalisi kanye labaphathi bezikolo baqhubeka bengayi emsebenzini besithi abakhalalanga umsebenzi, kodwa iholo labo kaleneli khona ukugada ibhasi. Abazali basola uhulumende besithi izikhalazo zababalisi azizintsha, ngalokho umqhathi kumele alungise lokhu izikolo zingakaze zivulwe. Inkosikazi Thubelihle Sibindi umzali uthi uhulumende kanaki ilungelo labantwana elokufunda.
Udaba lwamasalari zababalisi alulutsha. Thina besikhangele ukuthi njengoba abantwana belahlekelwe izifundo ngesikhathi lesi se-COVID-19, nxa besiyovula uhulumende lisuke beselungisile izikhalazo zababalisi. Kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lomfundo yabantwabethu, ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma-private school, kumbe baya besenza homeschooling khona lapho belandwa ngabothutha babezi-engine zabo khona ngathi.
Inkosikazi Velisiwe Gwebu omunye wabazali uthi ababalisi benza into eqondileyo ukuze bathole abakufunayo.
Asiwasola amatishi, ubuhlungu esilabo yukuthi kungani i-government ingenzi lokho okufunwa ngababalisi. Esikudingayo yukuthi i-government yenze khona lokho okufunekayo kwenza ukuthi abantu bethu bafunde.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana oqala i-ECD, uthi kabasakwazi ukuthi benzeni.
Nxa umntwana eqala isikolo uba lokujabula kakhulu, kodwa lokhu sokunzima ukumchasisela ngoba esikolo akulababalisi, abangeni futhi lemaklasini. Thina kithi kunzima ukulungiselela isikhathi sonke lesi ukuthi izikolo sokukhulunyithi ziyavulwa zivulwe.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu omunye wabazali uthi phezu kokulahlekelwa izifundo ngesimo se-COVID-19, inhlupho zababalisi sezisengezelela inkinga abantwana ababhekane lazo.
Kuthi abantwana bahlale kakhulu bengafundanga, so nxana uyabe istrayikha futhi kusuka sekubisela abantwana emuva kakhulu, njalo izinto zakhona zisuka sezisenziwa masinyana masinyana ukubangela ukuthi abantwana bengagcini bebambe kuhle ezifundweni.
Umnumzana Fortune Janela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi behluleka ukufundisa abantu ababo ngoba behola imali engeneliyo.
Ukuholisa kwababalisi imali yehondi kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba-ke uthole ukuthi yonke into efuneka ukuba yenziwe yenziwa ngama-US dollars. Even nama-fees ezikolo a-approve ye-government, i-approve ama-US dollars, kodwa inika ababalisi imali enjalo. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi abantwana bababalisi bayefunda ngapha. Kubuhlungu ngoba ababalisi abenelisi ukuthi baye esikolo. Kubuhlungu ukuthi sibone abantwana bephenduka kungela babalisi ezikolo.
Umqondisi we-Zimbabwe Teachers Union umnumzana Sifiso Ndlovu uthi izikhalazo zababalisi kumele zikhangelwe ngokuphangisa.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi ababalisi bayashwela. Pho-ke beswela benjalo, asingazake sisenelise ukuthi sithi thina kabaye emsebenzini. Okungenzakala-ke okuqakathekileyo ukuthi siphangise, singaphozi amasweko, sibadingele okungabenza baye emsebenzini, bazuze ukudla bona kanye nezimuli zabo.
Ababalisi bahola amadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi amabili lanye, i-21,000 Zim dollars, iholo abalikhangeleleyo ngamadola emelika angamakhulu amahlanu lamatshumi amane, i-$540 US dollars. Kunyanga ephelileyo uhulumende ubehlangane lenhlanganiso ezimele izisebenzi zakhe kukhulunywa ngeholo, lapho abameli bakahulumende becele ithuba lokuyakhulumisana leziphathamandla ngaphambilini kokuba bafikisane kusivumelwano ngeholo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ekhuluma ecingweni lentatheli izindaba ye-Studio 7 uchaze ukuba inani lababalisi abahambileyo emsebenzini belisehlukana ngendawo ngendawo, kodwa bakhangelele ukuthi isiyaphela iviki le ababalisi bonke bayabe sebesezikolo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usichichamfundo Paul Mazima yehlule ngoba kube ngadobhi ucingo lwakhe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.